Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle lamhlanje ngolwesine mhlakatheni kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibiwina amakansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe zinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balubelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo eleCCC lelibusayo eleZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthanise eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana nomthetho nxa kuthe kwaba lokungavisisani. Ekhuluma kulumbuthano onkosikazi Messi Konda owe4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondolozwa ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tasiko Hora kukhetho. Wathi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sihlangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana uMberaishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu batsha sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Ukuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owezanu-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapho kuyibo vela akulanto eraithi. Ngazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama-numbers abantu abasekela umongameli u-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngamanamba bona abangeke bewakwanisa. Yiko sebedinga nje indlela zobuhlebebe le-excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe nawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende, lommeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusenjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lendlela izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwami lo Chief Charumbira uzakwenza ukuthi umsebenzi lo besiwuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-senate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibiwina amakhansila zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le-government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona ngelala nto ehambayo. So kulokhu konke kungenze ngazibona ukuthi akhe lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithini asincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokhu kuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-endapa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe khipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kumi njani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngiyazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana kwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi ma kuyukuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani. ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-1 but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesa kukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 10 esigabeni sebhambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambaze kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi. Yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa le migodi embalwa esikhona edriliweyo esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume ikhanseli iyakhona amalungiselelo aseku-advanced stage kuningi sibe sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhluphayo ababhekane lakho okufana lomnotho kanye le migwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguwuphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola kuyukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi wezanu PF so mabesola wona bona bawazi uphi. Yebo nezinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa ngiyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo webhambazi greater ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima umgwaqo wakohingwe ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo kulesikhathi eside ungalungiswa kwabe kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga hhayi amabriji asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho?
Ngithi asiphumeni ngobuningi siyovota sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngukansila kaward 10 emangweni webhambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa labamanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama-night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqodela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama-door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika ubathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho owabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso ivumele ukuyakhankasa ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini. Kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumela abantu. Sasibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela nabantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amacembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amacembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa, uCommissioner Paul Nyathi, uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Sasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina bechayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane nodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo kawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthula nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula sibili ukukhona, kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP nkathi kuyibhuka nje kathesi kufa bantu besembalibali e-Church yamhlaka 14, hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusi Muzi Masilela wesigabeni semvuthu emangalweni kweWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhanyele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ukuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagroupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho koyethu iward especially kajejede ward, inkinga esikhala ngayo yikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele Rural District Council bakhala ngohlupho lwabase drobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema reserve bebaletha ngapha ema bezoba register kuma wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Rosaline Ndlovu ohlala ewandle othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalijabulela lolu suku njalo silulindele. Silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya sabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka, sibe lama project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu, sibe nje lokungama project okwamanzi, sikwazi ukubana sizilimele, sithole inhlanyelo, fertilizer.
Unkosikazi Rafael Mkholi ohlala eMenda Village eMkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota, ngoba hayi ayiboni kuphithizela, sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana. Abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzela ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo, bayenza amaralabo sibili, angasikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Spazulu Saba.
Sifile sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele sifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma, i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby. Ngoba sizawuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabe isusa amanzi egwayi kunale yasakoBulawayo. So wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyathokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland eBobi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu, ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards kumatopo lapho esingafethi khona candidates kweminya kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas we-experience ukuthi abebandla leza-P F don't like challenges. Nxa be-challenge sebebethi fellow councillors ethu sebethela abantu sebesijabulela ama-poster, but kuzindawo lapha esijobelezele ukukhampezele ukukhampeyina khona akukabi nengxaki ezingisoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we-experience problems.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most yindawo ezingafani areas ezima-resettlement. You can remember the by-election zagijinyiswa kakhulu izingwane lapho ku-Ward 10 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona base befundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezibhuko yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisi ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital done. So abakhona feel the need ukuthi bebezeli opposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo lezi.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Ukukhona ngokuthethina njengebandla zomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba nje abantu kwazi kwabandla lezomthetho likanjani lama-structures lapha futhi ubona ibandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efana bangene phansi kwi-grounds bakhankase. I-M_P_F umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ungabe kuthiwe waphambaniswa kuleyo mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho inyana lekhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Kuleyo muntu abotshwe. I-M_P_F ayaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshele abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasekhathi bazithi bona bayi-M_P_F nabantu esingathina bayabethina ukuthi banjoliswe ibandla le-M_P_F. Ngibe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukesha lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamalogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuleyo ndawo kulake lingenabantu abasekela ibandla leli. Okusho kubaluleka sikhona sokuthiwa ilogo area. Uma zisetimenti ngale vele ngabantu akwazi ukuthi kuvulela basekela ilanga ngathi ibandla lezempilo. Mina libe kuyisesabo. Hayi ukuthi umele ukuthi siyekela ngalo nami ngikhombise lisho ukuthi hayi lathi sibuya lapha siyikhiphishile ngalokhu nalokhu. Kodwa abantu kwi-ground bazi kwazi ukuthi ibandla le-M_P_F yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli we-M_P_F siphuma khona ekhulume sithi rakusayivan rowayivan bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi is not peace because libonile vitana leyo ukuthi simbekile thinakhe sisange if the principle of the organization is saying rakusayivan bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi defense and literally abantu be-M_P_F bakufuna literally ukuthi ujabulise umthunga eliwethu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi sicayele ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, if fear isemehlwe nabantu ungayibamba nangesandla ngokubayethuselwa. The message once it is seen ngavele kune lipasa silikhiphe emapulazini lawo. That's why as TPC we saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulethla njele kumele engani lime phezu kwesandla lakho ukuthi support ukuthi kunye kumbe vodlane ukuthi sekunyisa uganyilini. And that is so wrong.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nkomo.
Kanti ukuthi lapho ikhamba khona sihambe kunokukhankasa sinume kuhle ama-elections ethu sifikele kuhle embusweni siyithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele i-M_P_F lisebantwini i-M_P_F liyakulinda leli lizwe lisukele ebugqelini kwabayo babelungu. So i-M_P_F ingaboyisaba ngcoma kuthela nomlotsha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhokhi lathi lisayingenaphedu bamlotsha lisho
nalamela okuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivunyela kuyisikhathi se-COVID lani sehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikenini. Sathi tshona sinyezele emabhasini phezulu khonapha namhla kulamabhasi atsha athutha abantu from point A to point B asiye emaralini ezane. Izane ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party. Singakhona beZimbabwe asivoteni ubabuneshamisa i-blueprint iphutuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners sirestore dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TCCC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba wabexoxa endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguntungamili Nkomo, lilale.